Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ama quarantine center alokhu edinga ukuncedwa kakhulu. Ngikhuluma kanje eByte Bridge, lokhu kulenani labantu eliyabe lithexaxa abadlula khona abadinga ukuthi bebe quarantined.
Abomanyano wenhlanganiso yezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance bathi baqhubekela phambili ngenhlelo zabo zokuphathisa indawo zama-quarantine centers.
Kunzima kakhulu sibili nxa isimo sinje, ngoba i-transport ukuze ukwazi ukuyadinga kwezinye izikolo awuvunyelwe ukuthi uhambe, awutholi i-transport yokuhamba ungelancwadi.
Abafundi abasanda kugqiba izifundo zika-grade 7 baphumelela emihlolisweni sebeqalile ukudinga indawo yokwenza izifundo zika-form 1. Ummeli we-Norton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa ubotshwe ngamapholisa emzini wakhe ephakathi komhlangano lentatheli zindaba esetheswa icala lokwephula isiqondiso ze-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,864 asebetholakale bele coronavirus elizweni. Asebeke balaliswa yilomkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu 29,471. Kuthi asebebulewe yilo sebephezu kwenkulungwane eyodwa 1,364. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.4 million ababanjwe leli gcikwane, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele asebezigidi phose ezingamachumi amabili 27.3 million, yabulala abaphose bafike ingxenye eyesigidi 471,765. Abo manyano wenhlanganiso yezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance bathi baqhubekela phambili ngenhlelo zabo zokuphathisa indawo lapho okuhlolwa khona abantu ukuthi bengabe belegciwane le-coronavirus kumbe hatshi, ama-quarantine centers, lalapho okugcinwa labo abalalo kuma-isolation centers kanye lezibhedlela ngempahla zokusebenzisa lokunye. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi impahla le ibalisa amabhakede okugezela, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni ama-sanitary pads, imibheda lokunye okunenginengi. USibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhuba umhlangano we-workshop okweluleka abasebenza kulezi ndawo ukuthi baqhube kuhle umsebenzi wabo.
Ama-quarantine center alokhu edinga ukuncedwa kakhulu. Ngikhuluma kanje eByte Bridge, lokhu kulenani labantu eliyabe lithexaxa abadlula khona abadinga ukuthi bebe quarantined. I-Plumtree layo kunjalo, abasuke Plumtree babelethwa ngapha esikhoveni kumbe abane begcine besiye Nyathi.
Liqhube kanjani ngenhlelo zenu ezokuncedisa abantu njalo balenhlupho ezijiyeneyo yini kula kuqala?
Nxa umuntu ebuya ngamuntu ngamuntu uyabe ephiwa osepa, ephiwa ke nxa engumama izidingo zabomama ama-sanitary pads, njalo sibanike amafutha, sibanike ama-sanitizer, sibanike lama-mask ukuthi nxa umuntu ekhonapho akwazi ukuthi avikeleke. njalo amanye bese siwancedile ngamamatras ayenziwe ngendlela ebalula ukuthi umuntu awagezise. Siyananzelela ukuthi bona abasebenza khona ngale kuma-quarantine center besibancedisa labo ngakhonokho ama-personal protection, ikanti njalo besibancedisa abanye nge-psychosocial support esithina ngesilungu i-self-care, ngoba nxa umuntu efika laphana uyabe sediniwe. Ngikhuluma kanje kuzaba ne-workshop koBulawayo, omunye umfundisi wethu uyabe bancedisa. Ngakho sazinikela thina ukuthi abafundisi esisebenza labo bebelethe i-counseling kubantu abaku-frontline, kubantu abasebenza kuma-quarantine center. Njalo besikhangele izibhedlela. Izibhedlela lezi ngikhuluma kanje i-United Bulawayo Hospital koBulawayo, lapho ekhangela abantu abagula nge-COVID. Sinikela i-donation ama-personal protection, ama-infrared thermometers, sabanika imithi yokuthi bagezise phansi ukwenzela ukuthi nxa kube namagciwane abewele phansi akwanise ukuthi babulale. Besisebenza labo sibanika esithi nama-personal hygiene, izinto zokuthi umuntu ahlanzeke, okungeyo nezixubho, amasepa, senza lamathawulu ukwenzela ukuthi umuntu engagcina edubeka nxa ephakathi kwesibhedlela. Sinanzelela ukuthi i-United Bulawayo Hospital abantu abayinanzeleli, kodwa yiyo kathe sesibambe abantu abaningi abale-COVID abangakwanisi ukuya ukuthi umuntu aye ngale okudula khona kubomathadeni, beza khona phana e-United Bulawayo Hospital. Njalo sancedisa le-Thorncroft, sayinika nayo imbheda egweru lapho sisebenzele egweru isolation center esibhedlela sibe ngcono. Le-Plumtree Isolation Hospital esayifakela yona isola, siqhubekele phambili labo lokhu sibanika ama-personal protection equipment.
Lo ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi womanyano wezinkonzo we-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Abafundi abasanda kugqiba izifundo zika grade 7 baphumelela emhlolisweni, sebeqalile ukudinga indawo yokwenza izifundo zika form 1, kodwa ezinye izikolo azikaqali ukwamukela abafundi, njalo abazali bakhala ngemigoqo esemgwaqweni ebavimba ukuthi bahambe bayedingela abantwababo le ndawo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantwana liqale ukuthatha impumela yemihloliso ka-grade 7 ngomvulo kwayonale iviki, okuyiyo abayisebenzisa ukudinga indawo ezikolweni ezehlukeneyo. Izikolo ezilabantwana abafunda behlala khona, ama-boarding schools, iningi lazo zisebenzisa ubulembu ukubhalisa i-online enrollment, kuthi lezi ezinye abantu kumele bayefika kizo. KoBulawayo abazali sebeqalile ukubhoda bedinga indawo. Ezinye izikolo zisithi zizaqala zithathe abafundi abathole imiklomelo emihlanu kusiya kwelitshumi lambili, kuthi ezinye zisithi zizaqala ukubhalisa ngeviki ezayo. Unkosikazi Thobekile Chuma ngomunye wabazali olomntwana odinga ukuqhubeka ngezifundo esiya kuform 1.
Kunzima kakhulu sibili nxa isimo sinje, ngoba i-transport ukuzukwazi ukuyadinga kwezinye izikolo awuvunyelwa ukuthi uhambe, awutholi i-transport yokuhamba ungelancwadi. Inkinga futhi esiba nayo futhi ukuthi awukwazi ukuthi izikolo zivula nini.
Omunye njalo umzali unkosikazi Ruth Gabaza wakoBulawayo, yena ukhala ngohlupho lwemali yokubambisa indawo e-deposit.
Isikole esengike ngabhoda kizo besithi zona azikathathi, besithi abantu babuye ngemandla, ugadi ungeke kadiphendukisa abantu egedini. And ngibona kulo bunzima obukhulu okwakathesi, ngoba udinga lokhu wenda ukufike kuphakathi kwesikhathi sola month end. Nxa udinga indawo le ungayitholi indawo, kufanele ubhadale imali kwenza ukuthi ugcinise indawo. So kunzima kakhulu ngoba imali zakhona thesi kunje asilazi, and lokuthi isikolo ziyavulwa nini njalo futhi into esengayaziyo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo weMathabeleni North enhlanganisweni yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi uhlelo lokubhalisa uform 1 lonyaka lwehlukile.
Ama results esephumile abo grade 7 sibona abantwana bedinga izindawo kodwa ngasikhangela ukupasa kwabantwana sibona ukuthi abantwana abaningi abayenzanga kuhle ngoba izizathu zingeze-COVID plus amabalisi bebengafundisanga ngendlela eyiyo ngenxa yokuthi besakhonona kuhulumende ukuthi abangezelele imali. Ngasikhangele kunje futhi ekudingeni kwangikhona indawo kungani kuya kulokhu hlupha okuthize. Laza abazali abaningi abalamali yokubambisa izindawo lezi.
Inkosikazi Yolanda Dube, owemzini wenkulumane kobulawayo, uthi yena uthwaliswe nzima ukubhalisa umntwana ebulenjini.
Mina yikuthi yade ngilomuntu okade endingeli lokhu zeni indawo ka-form 1 ubethe uzayenza get back to me but kakayenza get back to me bengingakadinga okuyakhatshana ngoba kumalokhu zeni kuma-online vele kuyahlupha iyahlupha vele ukulokhu uzuku-aplya online.
Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Patrick Zumbo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ukuba izikolo seziphiwe imvumo yokwamukela abafundi abazaqala u-form 1 njalo lokhu kuba ezinye zezikolo ezilabafundi abafunda behlala khona sezigcwele. Izikolo zazikhangelelwe ukuvulwa mhlaka 4 zibandlela lonyaka kodwa kwadluliselwa phambili ukuvulwa kwazo ngenxa yokukhuphuka kwenani labantu abafunyanwa belegciwane le-COVID-19 obese kusethusa. Uhulumende lokhu engakazisi ukuba zizavulwa nini izikolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umeli weNorton edalela eParliamente umnomzana Themba Mliswa ubotshwe ngamapolisa emzini wakhe ephakathi komhlangano lentatheli izindaba esetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19. Ngakwelinye icele umkhokheli webandla leNational Constitutional Assembly umnumzana Love Momadugu utshele intatheli izindaba ukuba kumele uhulumende adinge ezinye indlela zokuvimba ukumemetheka kweCOVID-19 elizweni hathi ukuqhubeka evale ilizwe ngoba kungancedi lutho. Sawusele iminyaka edlula kancane emibili nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli yezombusazwe. Kodwa uhulumende kunye labamabandla aphikisayo bazithulele ngokulungisisa imithetho elawula ukuqutshwa kukhetho. Okwaba indaba ebanzi phambilini kokhetho olwedluleyo kwabangela ukuthi ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance lithi nxa kungaguqulwanga imithetho le kaliseyikungena kukhetho. Kambe sizabona lolu daba soluvuka njalo na kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo onguye osungula lingxoxo.
Udaba lwama-ethical reforms luqakathekile kakhulu ngoba into enzakala eZimbabwe neyokuthi uhulumende uyathembisa izinto ezifana lalezi ukuthi uzotshintsha izinto alungise izinto ukwenzela ukuthi i-ground ibe level ukwenzela ukuthi kungabi lama-problem esiwabonayo ukuthi every time sibe lama-contested elections. Kodwa okwamanje sekucace ukuthi i-lip service nje kuphela le ebhadalwa nguhulumende ngoba bazimiselanga ukutshintsha lutho. Ngoba bayazi ukuthi if bengatshintsha izinto ukuthi abantu bavote bekhululekile, ivoti ibalwe cace kube le-new voters, i-voters roll e-clean engangcolanga, kube lezeki e-independent, kuzokhoza ukuthi baluze ama-elections. So ungathi nje vele abazimiselanga ukwenza lokhu nje sekusobala ukuthi nje it's just i-lip service ebhadalwa nguhulumende le abazimiselanga ukutshintsha lo.
Ngiye kuwe mnumzana Ngwenya, wena ulubona njani udaba lolu? Singathi i-lip service yini okukhulunywa ngubaba uMoyo?
Nxa unanzelela ukuthi sathi sesiqedile isekelo sombuso i-constitution kwakucacile vele ukuthi singaze sisebenzise imithetho ebhalwe esisekelweni sombuso, imithetho eqondisa ukhetho. Imithetho yakhona yayimi kuhle kakhulu, ngaphandle kokhona okutsho ngumoya ukuthi umnumzana upresident umongameli welizwe usuka abe lamandla amaningi okukhetha iqembu i-commission ethungamela ama-elections. Kodwa lokho nje into encane, ngaye kwaba lokuthakazelela lokusebenzisa imithetho eyayivele ikhona. Ingavele isetshenzisweni ngoba singaguqula imithetho kungabe amanye ama-reforms. Asikhangeleni sibone ukuthi khonokho kukhona kusetshenziswa kuhle yini, kodwa akusetshenziswa kuhle ngoba njengoba sisho umoya ukuthi uhulumende wethu lo obusayo uvele kule nkinga yokwesifa okunqotshwa. So akwethusi ukuthi loba amaqembu aphikisayo kumbe amaqembu azimele wodwa bengabe belokhu bekhuluma ngakho, bengavele babevele bekhuluma ngakho ezesini labantu. Kodwa ngasikhangeleni okuvele kukhona kuyasetshenziswa kuhle na. Nxa kungakalungisiswa khonokho akudingi ukuthi sikhalakhale ngokuguqula imithetho, yona ivele imithetho yakhona ingakasetshenziswa.
Ye baba Moyo, siyazi ukuthi wena ungomunye walabo ababefuqa ukubana kube abahlala phandle kwelizwe labo benelise ukuvota. Kodwa ke sikhuluma kathesi sibona ngani umkhankaso wenu lo ungani usuthule, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umkhankaso lo awuthulanga babulande. Into ekhona ikuthi uhulumende weZimbabwe ulokwenza amapromise angawagciniwe. Sahlangana lomnumzana nomongameli uMnangagwa eNew York, salulethu daba lethu lona lolo lokuthi amaZimbabweans angaphandle kumele anikezwe igunya lokuvota, ngoba yinto esiyibona isenzeka kwamanye amazwe wonke. Ngoba amaZimbabweans angaphandle ayasiza kakhulu i-economy yeZimbabwe ngama-remittances, ngezimali abazithumezayo. Yes, sikhuluma ngamabhiliyoni izo ezinceda iZimbabwe ukuthi ime. Ngakho-ke thina sibona kubalulekile ukuthi ma kuyukuthi uhulumende usirias ngokuthi kube le-investment ebuya eZimbabwe, njengoba sibona kulama-sanctions amakhampani amaningi ayenelisi ukuthi angene eZimbabwe. Kodwa amaZimbabwe zimali enganikezwa igunya lokuthi bavote labo babone ukuthi uhulumende wabo uyabanakelela, yibo abantu abangakwanisa ukuthi babe bazoinvest eZimbabwe. So thina umkhankaso wethu we-diaspora vote sisaqhubeka ngawo.
Hayi, kwezwakala baba Ngwenya, ungasigqibela uhlelo.
Ye, okukhona ukuthi nje abantu ama-politicians kaso ukuthi ngabantu ukuthi ngabathemba. Nxa ungazinanzeleli nxa sokufika isikhathi sokhetho, kulabaningi abathi bona abatshela omongameli babo ukuthi nxa singaze siyekele ukuncindisa ama-constituents ethu azaswela okokwenza, ama-structures ethu afe. So kusobala ukuthi nxa kulokhetho sibe singabantu abangena ekhethweni kwenza ukuthi ama-structures ethu azuze isithuba lokuvuselelwa. Abanye besibona nxa singene ekhethweni siyabe si-expose uhulumende wezanu PF ukuthi imischief yakhe leyane yokungaguquli imithetho iyazivezeke. Kodwa ngibona ngathi mina sizafika u-2023 amacembu aphikisayo elokhu esithi nxa kungelakhetho, nxa kungelaugqoko imithetho abasozi bancintisa, kodwa bazancintisa. Ungazikhathesi vele kuyaxhatshanwa ngoba antsho omolabo MDCT antsho kwakhithwa abantu ababemelele i-MDC Alliance, kwasokuvuleka izikheo ngapha phakathi kwamanye amakhansila lephalamenti. Kufanele kube lokhetho kwi-by-election, kodwa bona abantu i-MDCT baya kulezi thelo bayabhenefitha nxa kungelakhetho. So into le igandi izabhaleli basibaqinisi amakhoba imikhonto, balode imikhonto yabo bahle bathi nxa kungela guquko yemthetho akusuze kubele ukhetho, bahle bahlale bephandle.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo. EZimbabwe lonyaka lizananza usuku oluqakathekisa imisakazo yezabelo. Lilomsakazo wakuqala walolu hlobo osulungele ukuya emoyeni yiloba siphi isikhathi oNtepe Manama Community Radio Station ngemva kokwanelisa ukuhlawulela imali edingakalayo yokuthola ilayisensi yokuqala umsebenzi. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi kuyabajabulisa ukuba lonyaka kuyakuthi kufika usuku lokunanza ukuqakatheka kwemisakazo olwe World Radio Day mhla ka 13 inhlolanja. Ilizwe selilawo umsakazo wokuqala wesabelo obona ngenhlelo zeZakras. Umnumzana Jerry Zingwevu uthi balethemba lokuba kuzovulwa eminye embalwa esikhathini esilandelayo. Ulandisa kabanzi ngesibanga abe wireless yeGwanda asebefike kiso.
Sisikhangelele ukuthi hayi into ebe isibhadalile ima indleko zayo zokuthi ithole isicoco esingathi 90,000 pound. Ngakho sikubona ingathi singathi ngomdlalo esiwunqobileyo njengeZakras ukuthi lathi sikhankasele ama-community radio ukuthi asakaze.
Umnumzana Mvelo Zondo yisiphathamandla somsakazo weNtepe Manama Community Radio Trust osesigabeni seMathebeleland South. UZondo uthi lanxa imikhankaso yokuthola amalayisensi okusakaza ithethe isikhathi eside, balemukela ngenjabulo ithuba lokuba ngumqalisiziba kulomsebenzi.
Okwamanje sisamelele ama-transmitters wona esathenjiswa iTransmedia ukuthi ngemva kokuthola ilayisensi bazasifakela ama-transmitters ukuthi siqale ukusakaza. Lokho kujabulise kakhulu kubanikazi bomsakazo bona abayi-community.
Esinye njalo isiphathamandla seNtepe Manama Community Radio unkosazana Siphathisiwe Ncube uthi kuyajabulisa ukuba sebezokwanelisa ukutholisa umphakathi wesabelweni lesi indaba zalumango. Kwasekelwa ngesinye njalo isiphathamandla esiphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande.
Sesisayinelisa ukuthi lathi lapho esikhona sikhulume umhlaba usizwe.
Ngompalakazi nyakenye abe-Broadcasting Authority of Zimbabwe batholise amalayisensi kumisakazo emithathu yezabelo ebalisa owembembesi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM, Tepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM. Khulumende kamongameli Emerson Mnangagwa uhlezi esithi uzimisele ukuwavula amagagasi yande imisakazo yamawayilesi labo mabonakude esithi eqale ngemithathu le ehlangothini lwemisakazo yezabelo. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis kama.
Inkampani kahulumende weSouth Africa ebona ngokulawulwa kwemingcele iBoarder Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcele ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. Uthuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokwesimemezelo esenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa, imingcele yakwele South Africa ogoqela lowe Bed Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelelwe ukuvulwa ngomvulo mhla ka 15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani yeBoarder Management Agency umnumzana Kene Ravele utshele ikomiti yepalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imingcele ithi ivulwa kungaselamigoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lweziphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni weBay Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi izikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sekuvaliweyo. Bafuna njalo ukuthi lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapassport ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe baphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele uthi udaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwamazwe omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made of a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebesiphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kule South Africa ngokungekho emthethweni aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngumvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemingcele lokhu.
Abantu njengoba nje behlezi lapha balande imisebenzi kodwa banemigeni ekhaya abayishiyileyo owenza ukuthi bafisa nabo uhamba siyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi ama-passport asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bengalokothi ukekela usenzakala ingxabangxoza yesiminye eminye ebonakale enyakenye lekuqaleni komnyaka.
Ungeke uthi uvule i-border uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane, bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminye eminyele siyane sika-December, hayi afanelanga ukuphinde kwenzeke lokhuyana. Uma ungenzeka, ohulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu. Ngoba kufa abantu laphaya, baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantu kazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu, ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendiza mtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukhangelwe ukuba abatshutshisi abakubandla lamademokrats bazaqhubekela phambili besethula ubufakazi abafisa ukuba busetshenziswe ngamalunga edale lesenethi ekujeziseni uTrump. Abatshutshisi laba bazagqiba ukwenza lokhu namuhla kube sekungena amagqudla kaTrump kusasa alokhu esithi ukutholiswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Omunye wabatshutshisi urepresentative Jamie Raskin utshele idale lesenethi izolokusihlwa ukuba uTrump kumele atholakale elecala.
He violated his oath of office to preserve, protect and defend the Constitution, the government and the people of the United States.
Wephula isifungo sokulandela ukulondoloza lokuvikela isisekelo sombuso welizwe. Watshutshuzela abalandeli bakhe ukuba bangene eCongress ukwenzela ukuthi kuvinjwe impumela yokhetho.
Targeting us at the Capitol through media reports, law enforcement reports and even arrests.
Omunye njalo umtshutshisi uRepresentative John Neguse uthe kusobala ukuba uTrump wayefuna ukuhlala ngenkani esikhundleni sikamongameli.
He wanted to stop the transfer of power so that he could retain power even though he had lost the election. And when the violence erupted,
wayefuna ukumisa ukubalwa kwamavoti ngoba wayefuna ukuhlala esikhundleni. Wathi sokuqhamuke udlakela eCongress kazange enze lutho ngalokho. Kumele atholakale elecala.
Baveze konke lokhu ngokutshengisa imifanekiso lamavideos kaTrump uxoxozela okwadalwa ngabalandeli bakhe lokwethulwa ngamapholisa njalo lomsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lamalunga e-House of Representatives lawe-Senate bebaleka mhla ka-6 kuzibandlela. Umnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ukwenzakala kwale Melika uthi abatshutshisi baveze lokhu besenzela ukuba amalunga edala le-Senate akhumbule okwenziwa ngabalandeli bakaTrump.
Ama-Democrats azozama sibili ukuthi bebakhumbuze okwenzakalayo, njalo bazama ukuthi bebakhumbuze ukuthi uTrump enyelwa ukuthi apanishwe ngalokhu akwenzileyo, kuzahlupha phambilini ngoba kuzawenza ukuthi amanye ama-president phambilini eyenza okwenziwa ngoTrump ukuthi be-incite i-violence.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala kwale Melika uthi kungaba nzima ukuba amalunga ebandla lama-Republicans besekele okwethulwe ngabatshutshisi.
Ama-Democrats kabasoze bekwanise ukuba lamavoti angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazabe bathathu kumbe babe bane.
Lokhu kusekelwa umnumzana Rafael Mthombeni laye ohlala kwele Melika.
Nxa ungakhangela umfanekiso lwano olethwe ngama-managers laphana, uqonda ukuvusa kube kutsha engxenye abanye abantu khona belizweni babe ngazange bakubone khonokuyana. Yikho ke kuza kwenza ukuthi zindaba zabo nxa bengalaleli. ngoba kufanele ukuthi bakubone ukuthi kubonakala laphana ukuthi bahlaseli Capitol Hill liyana ngabe wakhethe enye indawo.
Amagqwetha akaTrump akhangelwe ukuba azangena edale lesenate kusasa ethule abacabanga ukuba kunganqunda okuvezwe ngabajujisi. Kukhangelwe ukuba amagqwetha la azokwethula abakufisayo okwamahola alijumi lasithupha. Impumela yokuthoniswa kwamacala aphansi kwalokhu okubizwa ngokuthi i-impeachment ngesilungu ilakho ukwethulwa ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukipstube.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 6 ekuseni.